sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 lwezi 2017 uChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Akuna nguquko ezaba khona ngaphandle kwakhona lokho okuvele sekukhona. Umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi. Kungangathiwa nje kumbe izinsumba awazi kumbe amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga namuhla.
Umanyano wamazwe aseZansi ye-Africa we-African Union lamhla usole ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokho.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umongameli Robert Mugabe kumele ephume embusweni kokuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namuhla zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga eHarare emizameni yokudinga isisombululo kudaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kahulumende weZANU-PF libutho izolo. Umgabe ube labaphathi intambo bakhe abagoqela obona ngeza mabutho umnumzana Sidney Sekeramai lobona ngezomvikela umnumzana Thembo Mohadi. Izithunywa zikaZuma ngomphathi ntambo wezamabutho unkosazana Nosiviwe Mapisa Nqakula kanye lomphathi ntambo wezomvikela umnumzana Bongani Bongo. Iphephandaba likahulumende eleThe Herald lethule imifanekiso yomhlangano lo ongenwe njalo langumfundisi weRoma eZimbabwe uFather Fidelis Mukonori, yena ongomunye wabantu abazama ukukhulumisana loMugabe lebutho ukuze kulungisiswe ukuvukelwa kukaMugabe lebutho. UZulu yena ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Fidlela Ncube, yena othi uChiwenga lebutho kabamelanga bavume ukuthi uMugabe ebuyele embusweni.
Akuna nguquko ezaba khona ngaphandle kwakhona lokho okuvele sekukhona. UMugabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi. Kungangathiwa nje kumbe izinsumba awazi kumbe amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho. Kulanto engakuba alobe ngathini sekuyiswa isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala nabazukulu.
Awubone mhlawumbe becina bevuma labo abebutho ukuthi ehlale uMugabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhe.
Angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa ithemu ukuqedisa ilizwe, ukuqedisa ithemu ukuqedisa i-economy, ukuqedisa ithemu ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo, okwezempilakahle, konke asakuqedise kuzona kuyona le minyaka eseleyo. Isikhathi sakhe sokuhamba yisona lesi, akufanelanga kuvunyelwe, kuvunyelwane ngentwembi kangako ukuthi abuye ahlale athi uyaqedisa ithemu yokuthini ithemu. Iminyaka yonke le iminyaka engu-37 lokhu esithi uyaqedisa eqedilizwe usafuna ukuqedisana okunye. Naye ngakhuluma khona lokhu akumelekanga kwamukeleka, ngibona ukuthi kuzavunyelwana ngento enjalo ngokuba iyabe iyinto embi kakhulu ebantwini baseZimbabwe.
Alubana kuthe kwenzeka khonokho bavuma ukuthi qedise, awuboni yini ejikela ibutho bono Chiwenga bezithole labo sebesebunzimeni obukhulu?
Uvele ngabe avume into enjengana leyo bezilimi ezinyongakazi wahlangana nazo empilweni. Irisky yonke leyo abayayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantu engozini zokuthi ungagcina kule mpela izweni. Unqabe engasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka aqedise ilizwe. Kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyefileka akusela msebenzi elizweni, amabhenki anamali, akulalutho olukhona, abantu bayahlupheka. Nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedise abulale konke amakhula anakade eyi-100 meters abe yi-1 kilometer amanzi akade khona angabi khona imigwaqo ekade ingathi seletharanyana isiphele yonke babemphela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha i-risk endala babengabantu abangaphelelanga emakhanda. Angiboni ukuthi khona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avume into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingathina kakhulu umthetho asukume abuya phela lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke esenza umathanda.
Umnumzana efidlela Ncube yincwethi yecobungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi umongameli Robert Mugabe kamelanga avunyelwe ebuyela embusweni. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTswangirai uthe inkokheli yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kusalungiselelwa ukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa wonke umuntu. Umanyano wamazwe aseAfrika we-African Union namhla usole kakhulu ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokhu. Umgcinisihlalo walumanyano umnumzana Alpha Conde ongumongameli njalo wakwele Guinea utshele intatheli zindaba ekwele France namuhla ukuthi bafuna ibutho libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe.
Iqula elithunywe ngumongameli Jacob Zuma wele South Africa uthi lekhulumisana lomongameli Robert Mugabe bendawonye lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mkonori bakhulumile kodwa okuphumileyo lokho kungakazakali. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele onguye osungula lingxoxo.
Mina ngombono wami ingathi kona abantu kuhle ngoba amasosha after iminyaka eyi-37 bemsekela Mugabe sebenanzelele ukuthi asiwo muntu naloyo ababecabanga ukuthi nguye. Ngingathanda ukuthi ngixwayise abantu ukuthi benanzelele ukuthi amasosha ahluthulanga umbuso ngoba besebebona ubuvi bukaMugabe. Bahluthule umbuso ngoba besebebona bona ukuthi bangagcina bephandle ngemva kokuxoxa kwaMnangagwa bekuvele kusobala ukuthi kungalandela ogeneral basathethe umbuso ngoba besebesesaba ukuthi bazagcina bekuthithwa embusweni. Abakwenzelanga mina lawe lokhu abakwenzileyo bazenzele bona ukuthi begcine umbuso bebe sembusweni.
Nanto udaba Mr. Juru wena uthi
mina ekuqaliseni you may be into a wrong but after his statement ayenzwe yi-ZGF ukuthi ngabona ukuthi into eyi-right ngoba vele i-problem le ayicalisanga today. Uyazi i-coup yokuqala iyenzakale ngo-2008 ma uMorgan Tsvangirai win i-election against uRobert Mugabe bayala ukuthi abuse. So I saw into him is something emangalisayo ngoba it's something that once happened in Zimbabwe. I'm sure abantu bayajabula because kade bengasafuni vele.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele lapha uthi yena abantu bengajabula masinya lapha. Utsho njalo yini Mr. Ndebele?
Ya mina ngithi abantu bajabule masinya ngoba asikwazi ukuthi kuzenza no ya mina ngifisa ngamanga kakhulu sengibona uMorgan Tsvangirai sesenze izitatimenti bekhuluma ukuthi kuyamele kube ne-transitional authority into ezinjalo ukuthi amadoda lawa sibili asezitshela athi wona sehlulekile sebedembe uthi Wenger umunye ozabakhipha enkingeni leyo what uthi Wenger angahamba evalela ngelo mgabe bephume le-solution which does not include the opposition. Bazayenzani ngoba it's not an obligation yamasotha ukuthi be-include the opposition ngoba bathe bethatha umbuso bathe bona abathathi umbuso balungisa izanu into esezanwini anyway we know that was diplomatic it's a coup but bathe bona they're with the criminal elements ezikuzana which is they are dealing with the problem ezikuzana okuyiyo eyagcina iyine election so they don't have they don't have all obligation ukuthi bekhulume le opposition bangadecida ukuthi hayi madoda lisinedise lapha but bangaba ne-solution which does not include the opposition bazayenjani abe-opposition
ubona njani udaba lolu mnumzana Juru
mina angibona ukuthi into yokuqala angibona ama-opposition ajabulele ukuthi bazongena ku-inclusive government or something of that nature but bajabulele ukuthi uMugabe yena ngokwakhe uphumile kumatrix as a politics uyabe ephumile engasekho ngoba kuyi-problem politics zaseZimbabwe so noma kuzobusa ubani umnankagwa or ngubani ngibona if kuzoba ngcono than uMugabe
nanto daba mnumzana Ndebele
ina yithi i-problem while uMugabe is part of the problem i-problem enkulu yasoMugabe yi-system asomuntu yi-system uMugabe wadliwa ngo-2008 abakwaziyo bathi uMugabe wayesephele izikhwama ufuna ukuhamba amasosha la hade hhayi awuyindawo umnankagwa bathi awuyindawo uyahlala khonapha wahlala uMogeni kwathiwa udliwe so ngibona ngani okumele sikunanzelele ukuthi khona angikwazi ukuthi abantu bakuthatha of course I know we are desperate for change nabantu bacabanga ukuthi i-change that comes in another form of change but engizibuza khona ukuthi umnankagwa kambe angaba ngcono yini andlela bani mina ngimaze ngumuntu owavula labantu bakithi kakhulu ngesikhathi e-ground maze ngumuntu ongazange nje kuyini bakwenzayo in the last 37 years abantu abangathi hayi umnankagwa ungcono ngoba wakwayenza lokhu lalokhu is one of the two ministers abakugovernment since 1980.
Mnumzana Juru, akusigqibela uhlelo.
Mina ngithi abantu baseZimbabwe kabavume ukuthi sokule change. Ma i-change ibuya ngendlela ezingafaniyo and thina njengabantu baseZimbabwe sifuna i-change. No matter i-change iza nobani, ngusathane, ngubani, as long as sokule change kuphela. Sifuna i-change, azivume ukuthi kule change plus asibe nayo sigcine kahle i-change yakhona.
Alo-ke kumnumzana Dennis Juru isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sikangela utaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso livuto lihluthunela umongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Cambodia usunqume ukuthi ukuchithwa kwebandla elikhulu eliphikisayo ukubonwa ngabaningi kujonge ukuncedisa ukunikeza amandla amaningi kuhloko kahulumende uHun Sen ovele enguntando kayiphikiswa.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi amasotsha kahulumende awakwele Myanmar adlwengulwe emaningi abesifazane bohlobo lwesiRohingya ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabesiMuslim abesiRohingya.
Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo liqale namhlanje laloba besokulembiko abanye bethandabuza ukuthi luzaqala kulandela ukuhluthuna kwentambo libutho. Kuviga ubathabile Masuku.
Ukushuthuna kwambuso okwenziwe libutho eZimbabwe kudale ukungazwisiseki kokuqhutshwa kohlelo lokubhalisa ukuvota. Ihlandla lesithathu lokubhalisa ukuvota liqale namhla, kodwa iningi labantu belingakhangelele ukubhalisa lisithi kumisiwe. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthe ubhalise ukuvota engalahlupho.
Uhlelo lokurejista ukuvota soluqalile sibili kuhle kuphase 3. Hayi kuyarejista ngokuthula yonke into ihamba kahle sibili. Abantu bayabuya kuzorejista akumanga. Lokhu nje kusiqhubekela ngokuthula. Akula anything etshengisa ukuthi kumiwe sibili kusebenza. Hayi kuyasetshenzwa sibili kuhle ngokuthula.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Bulelani uthe ubezwe ukuthi ukuhluthuna kwambuso libutho sokuza kwenza ukuthi kungabi lokhetho ngomnyaka ozayo.
Thina besizwe kuthiwa amasosha yesizwe asethethe umbuso akawusadingeki ukuvota. Ngimangele lamhlanje sengibona abanye besithi bavela bhalisa bona ukuvota esikolo. Khani ngani lokhu kuqhubekela phambili uhlelo lokhu lokubhalisa? Singazi ama elections zabona yini kodwa.
Osebenza lenhlanganiso ezimele yodwa umnumzana Thokozani Ndebele uthe lokhu beqhubekela phambili befundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota, njalo ukusebenzelana kuhle labezeki sokwenze yaphiwa ilungelo lokuvumela ababhalisa abantu ukuthi banike isiqinisekiso sobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ukuba ngama-commissioners of oaths.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangalibali ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo luyaqhubekela phambili, njalo namhlanje kuqale ukuphase 3. Okwenzakala esigodlweni kakhulu sikhangele ukwemuka kombuso eHarare akulani lohlelo lokubhalisa. Ekupheleni kukaphase 2 samukele imbiko evela eZEC ukuthi abantu abakuma registration centers ama-officials eZEC sebesenelisa ukuthi badinde ama-affidavits kwenzela ukuthi ukubhalisa kube lula. Abantu kabasukumele phezulu besebenzise ithuba leli ikakhulu emhlubuleni wakithi ngapha emaNdebeleni esizwa kuthiwa ama-numbers abantu abarejistileyo malutshwana kakhulu.
Ukomishina weZEC umnumzana Daniel John Chigaru utshele iStudio 7 ukuthi uzaphendula imibuzo ngelanga elilandelayo. Kumahlandla amabili adluleyo kubhalise abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.
Amalunga enhlanganiso yomanyano weSADC abalisa iAngola, Tanzania kanye leZambia abumba ugatsha lweTroika abambe umhlangano phezu kodaba lweZimbabwe eGaborone lamuhla, kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lweSADC ekade yabaflathela iminyaka yonke le. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lwenhlanganiso yeSADC olubona ngezomvikela kanye lokuthula kumalunga agoqela abaphathi intambo kwezomvikela abaphuma eAngola, Tanzania kanye leZambia bahlangene namhlanje emini eGaborone. Umphathi intambo obona ngendaba ezenzakala phandle kwelizwe weSouth Africa, unkosikazi Maite Nkowane Mashabane, ubemele umongameli Jacob Zuma ongumgcinisihlalo weSADC. UMashabane utshele intatheli zindaba ukuthi umhlangano weGaborone uvumelene ukuthi kubanjwe umhlangano weSADC nesiphangiphangi.
Organ Tracker Plus called upon all stakeholders in Zimbabwe to settle the political challenges through peaceful means. The Organ Tracker recommended the convening of an urgent extraordinary SADC summit.
Umashabani uthi abavumelani lokuhluthuna umbuso ongekho kusekelo sombuso kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lwe-SADC ehluleka ukukhipha uZulu weZimbabwe kungqali ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. Ilunga ledale lephalamende elizimele lodwa umnumzana Themba Mliswa obe eseHabroni uthi lokungadingakali ukuthi SADC ibize lumhlangano.
There was a lot of violence in elections in Zimbabwe. SADC never came, and suddenly it came of an issue which Zimbabweans can handle. It's not out of reach.
Kukanti umnumzana Dinotenda Mungu oyisikhulumise Youth Advocacy for Reform and Democracy iyad laye uthi akumelanga iSADC isihluphe ngoba vele imizamo yenhlanganiso le kayikaze incede kangako. Umashabane uyalile ukuthi iSADC inja engalumiyo esithi sebeke banceda ngaphambilini kungqaki zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kule Botswana.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usanda kuthekelela ilizwe leSouth Korea lapho ahlangane khona lomongameli Moon Jae-in. Ababili laba baxoxisane ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea elilolonga izikhali zenuclear. UTrump uthe akumelanga ilizwe leNorth Korea liqhubekele phambili lisethusela amanye amazwe ngokusebenzisa izikhali zenuclear. UTrump uthe kuqakathekile kakhulu ukudlelana kumanyano kwe-Indo-Pacific region ikakhulu ngesikhathi bebhekane nokwenziwa lilizwe leNorth Korea. UTrump utshele omunye wakhe ukuthi ilizwe leMelika lizancedisa eleSouth Korea lamanye amazwe ngendlela ezitshiyeneyo ukwavikela ngokungenziwa iNorth Korea. Uthi amazwe anjengeChina leRussia kumele atshele uhulumende weNorth Korea ukuba ayekele ukuqhuba uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear. Uthi abantu bangaphila ngcono nxa ilizwe leNorth Korea lingekela uhlelo lolu. Uphinde wathi amazwe amaningi kumele asebenzise isinqumo ezithathwa luhlangothi lwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba, United Nations Security Council, esithi akumelanga kube lobudlalwana bokuthengisa impahla lelizwe leNorth Korea.
Inengi eZimbabwe liqhubeka livuse inkophe lifuna ukubona ukuthi luzaqedwa kanjani udaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kumongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe libutho. Intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi uyalandisa.
Umbuso lo khona kasikwazi ukuthi uzasiqondisa ngabe ngoba isikhathi sokuqala ungena kulesi isimo. Kodwa nxa sesiya ngalokho abakukhulumayo bona, bakhanya belo kuzwelana labantu, bakhanya belesifiso sokuthi iZimbabwe iye phambili. Kodwa futhi sikwesabayo ukuthi anti lokho bekuyikulisana kwabantu bebandla leZANU-PF, bekuyi-internal conflict. So kasikwazi ukuthi nxa sebephumela egcekeni babamba zonke izinto, kusho ukuthi kusiya phambili idemokhrasi ayisabi khona kumbe bangenele kuphela ngenxa yokuthi okwalesi sikhathi kuphela.
Bona bathi kade befuna ukuthanyela.
Iningi labantu lithi loba nje uMugabe sevuse iZimbabwe ngontando kayiphikiswa okweminyaka efika phosa amathumi amane kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngomnyaka ka-1980 okwakathethi sefike komlindi uyachina kulandela inyathelo lebutho lokuhluthuna umbuso emadabukakusa ngolwesibili. Ibandla leZANU-PF belihlezi lisithi uMugabe uzamela leli bandla kukhetho oluphangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo, kodwa ngendlela izinto esezijike ngayo kusukela lapho eqhotshwa umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa, iningi lithi sokusobala ukuthi akusensuku zatshwala uMugabe esuke esihlalweni. Umnumzana Mlamole Mhlabankomo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa oyingcwethu kwezombusazwe amazwe uthi ukuhluthuna kombuso libutho kuzamgulisa umgabe.
Iminyaka eyi-37 le edlulileyo ube nguntando kayiphikiswa ekhuluma njengomuntu isifuba esihlala siphezulu ekhuluma ezizwa ethethisa echothoza esenza yonke into njengomuntu olamandla amaningi amandla edlula kaChaka. Njengoba manje eseyenziwa lokuthiwa i-house arrest mbona ngathi uthithibele ikusasa lakhe linzima. Njengomuntu oleminyaka efika 94 mbona ngathi iminyaka yakhe lokwethuka kwakhe kuzamgulisa kakhulu. Mbona sengathi ngumuntu ogulayo emoyeni, umuntu ogulayo emzimbeni.
Unkosazana Sichathiselo Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT, uthi umgabe sekumele kunanzelele ukuthi kaselalo usekelo nangu labatsha bezanu-PF abayibo abakade bemsekela sebemjikela.
Enye into okumele ayinanzelele uRobert Mugabe yikuthi abantu bathabe okunganani besizwa ukuthi ilizwe selithethwe ngamasosha, okutshengisela ukuthi bebevele bengasamfuni funi embusweni, ubesevele ekhona esibamba ngamandla njengezizalwane zelizwe. Njalo futhi akunanzelele ukuthi abantu akade sebenza lapha abanjengabo Chipanga sebetshintsha sebesithi izinto bebezibhalelwa zikhulunywa, okutshengisa ukuthi ngaze abeyalela embusweni balutshwane ayabe esaha balapha. Kukho konke futhi okwenzakalayo kumele kucace ukuthi i-welfare yethu njengezizalwane zeZimbabwe uyibeka ngaphi yena.
Iningi lithi umgabu yenze iphutha elikhulu lapho esekela elinye lamacela alwisanayo phakathi kwebandla lakhe elaziwa ngokuthi i-G40 yona ebilisana lecele likaMnangagwa elelakhoste. Umnumzana Petros Mgwena uthi umongameli ubesedonswa indlebe umkakhe unkosikazi Grace Mgabe obeseveze isifiso sokuthatha isikhundla ebesiphethe nguMnangagwa.
Ube kumele angaqalanga ukuyenza kulokhu ngoba ena nguye phela i-coordinator ebandla lakhe njengo-president webandla. Ubemele angathathanga icala abe ngumlamulankunzi wabo bonke. But okumangazisileyo angazi ukuthi ngenxa yokuthi ku-G40 kungulo mkakhe ubeseyenza elandela lokho kufunwa ngumkakhe. Engakwaziyo ukuthi kuyiliqiniso yini ukuthi ubefuna ukukhuluma umkakhe ukuthi athathe over after okunye kungaba yikho kwaba ngumsindo wonalokho.
Unkosazana Lungile Masuku owenhlanganiso yeGwanda Economic Development Trust uthi uzulu akumelanga thabe adlulise amalawulo ngokuthuthunwa kombuso libutho.
There is nothing to celebrate. Labe lokhu esithwele nzima bayabe lokhu beluta okungapheliyo vele sidiniwe ngabo kabaphumi bonke bapheli. Thina esikufisayo ukuthi ama-elections aqhubeke lokhu ekhona, ama-elections abe khona ngo-2018 then sikhulume ngokunye okuzalandela. Okwakhathesi ukuthi hhayi ubani kabe bambile ithi ileyo okuthiwa kuzakhethwa ama-parties athize ukuthi abelokhu bebusa besidla thina ngapha sihawula akusincedi ngalutho thina kupromotha bona laba abayalokhu besidla sesikhathele ngakho thina.
Umnumzana Msizi Gumbo isakhamuzi seGwanda uthi butho seliveze obala ukuthi iziphathamandla zeZANU-PF ngabahuquluzi bomnotho njalo kungaba liphutha nxa uZulu engaqhubekela phambili esekela leli bandla.
iZANU-PF ayilawo amathuba, abantu bakhathele, abantu sebediniwe ngitsho ngemzimba langengqondo. Akusekho umuntu odinga ukuthi khona azazatshelwe ukuthi khona iZANU-PF ilonile ilizwe, batshontshile labangani babo sebeze bevuma ukuthi khona kulamasela akhona eduzane laye. Yikho lapho ibutho selithona selifuna ukubopha lawo masela, bathi bahlose ukubopha omasela sebeqalisile njalo ukwenza lokho. Angiboni iZANU-PF iphumelela ethethweni lolo luzayo.
Lapho lizwe inxoxo ebesi udaba silethulelwa nguVusa Mkhwananzi eseGwanda.
Ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje.
Umanyano weSadaki subize umhlangano wesiphangiphangi o-Extraordinary Summit ozakhangelisisa udaba lweZimbabwe ngokujulileyo.
Selugqiba-ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lelalo.
lontunga milinko mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.